So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wola mngela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 18 kuMpalakazi 2023 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Njalo sokusapha sakhala lumuzi ukuthi phakathi komuzi sokungene omnye umuntu osahlamukela abantu abakhonapho.
Wakhonjiswa ngumnumzana Sengezo Jabang ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Osteros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC.
Kulabantu abavumelana loJabang ngento leyenzakalayo. Abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated the litigation layer ngoba yinto esibile ebaqumbaqumbayo.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Jabang aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla le-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Wakhonjiswa umnumzana Sengezo Jabang ukudalela iParliamente emele isigaba sephelandaba Jabalala. Umnumzana Gift Osteros Siziba usephanyeke amaphepha okuncintisa kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja ngomnyaka ozayo emele ibandla le-CCC. Lokhu sekucaphule uJabang othi uzamvimba ukuba ancintise kukhetho lolu njengalokhu okwehlele abanye bakhe kukhetho lwama-by-elections olwaqhutshwa mhlaka 9 Mpalakazi. Umthuthandaba we-nomination court wamukele namuhla amaphepha wazancintisa ezigabeni eziyisithupha endaweni ezijiyeneyo zelizwe, kubika u-Anastasia Ndlovu.
USiziba uzancintisana lonkosikazi Moblessing Thembo ophansi kwecele le-CCC ekhokhelwa ngumnumzana Sengezo Jabang. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF lo mnumzana yona Nkomo wedophu uma engavinjwanga ngumthethwandaba. Abane laba baphanyeke amaphepha abo edalele nomination court koBulawayo unkosikazi Sithembiso Khuphe okukhomishini yeZimbabwe Electoral Commission wethulele intatheli izindaba amagama alabo abaphanyeke amagama abo.
Nkomo Abraham Yona owe-DOP, Siziba Gift owe-CCC, Thembo Moblessing owe-CCC, Chuma Joseph owe-ZANU-PF. Bonke labo amaphepha abo angenile, angene aphumelela.
Umqondisi wekhomishini yeZimbabwe Electoral Commission umnumzana uKloyile Silayigwana laye uthi baqhube kuhle umsebenzi wabo enomination court.
Yebo kanti amakhotha abethu lamhlanje kulama-by-elections awamane ahlangasene endaweni ezingu-6 kube ukuthi kuye kuzaba ngama-by-elections siyanjalo ukuthi kuhambe njani kuma-nomination court ama-by-elections ama-wards angu-20.
Unkosikazi Othilia Sibanda obemele unkosikazi Moblessing Thembo uthi i-nomination court iqhube kuhle umsebenzi wayo.
Kodwa ngizofayelela uMoblessing Thembo kuphela indaba yashabalala kuma-situation. Uhlelo lohambe kuhle kakhulu, yonke into ihambe kuhle. Hayi, sizangena endimeni kusetshiwe ngoba sithethe umntwana wakhona apha ekhaya. Ozalwa khona phandle uMoblessing umntwana weChabalala ukhulele esizinda, so sibethemba ukuthi abantu baza kuhlonipha lo bemvotele njengomntana wabo oyinkazana.
Ukhansila uDonaldson Mabutho ophanyeke amaphepha kaSiziba walile ukuchaza isizathu sokuba labantu ababili abe-CCC abaphanyeke amaphepha e-nomination court esithi uSiziba wenza okusemandleni akhe.
Ntombela Ntobona, we'll cross the bridge when we get there. Lokhu akusethusi.
This is a struggle. China Yuti Trips. I saw my imposter. Or Lavabas Chang Anisi Trips. We are the real Trips. Jana Sukusapas and Kalarumus. Uti Pagatumus Song, Ne Omumut, Osakam Gelaban Lavakona. So, City Asambe, Siobona Pandi.
Lokhu kucaphule uChabangu othi uzavimba usiziba ngoba waxotshwa kubandla lesi-CC. Igqwetha likaChabangu umnumzana Nqobile sithole uthi usiziba uchithe isikhathi sakhe ngokuya e-nomination court.
Sizohamba asuze sidinwe ngoba vele xa kulomsebenzi umsebenzi kumele usetshenze. Well, engingathanda ukusho ukuthi angi-understand ukuthi at times i-decision yona leyo kwenza into enjengayona leyo from an individual ongani uhlakaniphile ukuthi ngincedisa ngani. Ngoba ekufineni uvele ungekho ku-ballot paper uzakucala futhi uku-complaina kuyukuthi into le ngabe uyibambe ngendlela ethiyeneyo. Manje i-Triple C teya ayikufuni angithi. And when ukwazi ukuthi abantu bakufuna gobe as an independent gobe under another banner because ikhothi isisahlule indaba yonaleyo. Ukuthi futhi uzama ukuthi ukubambe ngendlela ethiyeneyo ungayikwela decision ekutshintshana liyane yafakwa ikhothi.
Kuzaqhutshwa ukhetho lwama-by-election elizweni lonke jikelele lokudinga abazamela izigaba eziyisithupha edale lephalamende njalo lezigaba ezifika phose amachumi amathathu zamakhansili. UChabangu waxotshisa ababemele izigaba lezi esithi sebeqotshwe ku-CCC kodwa icele le-CCC eliphansi kukamnumzana Nelson Chamisa lithi uChabangu wenza okusekhanda lakhe njalo okungekho emthethweni ebambisana lebandla leZANU-PF. Okwamanje uChamisa labanye bakhe sebemangalele uChabangu ezek ngokusebenzisa isithombe sakhe ukhetho. Ngimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu aphika ukuba uncediswa ngemali evela kubandla leZANU-PF. Umnumzana Ngqobani Sithole omunye wabamele uChabangu uthi uChabangu uncedwa ngabantu abahambelana lakwenza kubandla le-CCC lapho sexotshise khona amalunga edala lephalamende amaningi kanye lamakhansila. Amagqwetha akuzinga eliphezulu eZimbabwe ahlawulwa amadola angamakhulu amahlanu 500 US dollars kuhola linye. UChabangu okwamanje ulamagqwetha amathathu agoqela uSithole, umnumzana kuchechaphulu lomnumzana Louis Uriri. USithole uthi kasuze achaze ukuba uChabangu uyithola kuphi imali abahlawula ngayo.
Ukubizwa kwamagqwetha kwaba ngenye into. Ama-clients usually ayabuye ebhadala asizake siwabuze ukuthi imali leyo uyithethe ngayo. Kodwa engikwaziyo ukuthi kulabantu abavumelana loChabangu ngento le yenzakalayo. Njalo abantu laba they are prepared ukuthi babhadale indleko ezi-associated litigation leyo ngoba yinto sibile ebaqumbaqumbayo. UChabangu ngenxa yokuthi ngumuntu abanye abamviwa as unpopular ngenxa yokuthi udila lento abantu abangafuni ukuyilalela. So kunabantu abane interest in this and I'm aware ukuthi yiwa bamncedisana la. Asoze ngikhulume ukuthi imali zethu sezabhadala zonke kumbe azikabhadala. That is between thina le client. Kodwa as much as bebuza khonoko ubone yabo lepho ngoba bona badefenda ngamagqwetha amaningi amahawu amaningi okudlula akaChabangu. I think sesidile la magqwetha close to 30 kibo. Ukuthi avela ngaphi maybe kona ngontaba kayikhonjwa akula muntu ofuna ukubuza. Kodwa into eqakathekileyo nasi ukuthi uChabangu is raising ama questions aqakathekileyo. Leadership ACCC, including uMongameli, has decided ukuthi yena is not going to engage uChabangu, is not going to answer those critical questions. One of ama issues arayizwa nguChabangu ukuthi ibandla leli elimelela ukuthi libe libandla elikhipha leli libusayo. Be worse than any other bandla ongacabanga in the 21st century. It is so undemocratic. It is led by an individual. It is structureless. Imali zephathi ukuthi zisebenza ngapi akulokwaziyo. Ngumhlambi kazelusile kuyathethiswana, ungathi uyabuza uyathethiswa. Yiwo ama issues akhuluma ngawo and yiwo ama issues esiwakhangelele.
Yes, Thole, ubonakazani manje kumele kwenziweni ngodaba lolu?
There is need for an alternative dispute resolution process. Ukuthi iphathi kayikwanisi ukuthi ihlale phansi ilungisise into ezikhulunywa ngabantu bayo. Ukuthi umnini lekhatshana ufaka abanye abantu phakathi ucabanga ukuthi you wish these things to go away. Kungaba liphupho.
Ye, khonapho-ke nxa usitsho njalo-ke abanye bakhuluma bathi njengoba khanyazani liyabiza imali eningi, khanyazani ibadlela ezalu PF yilo phela elihlawulayo imali leyi. Ngokutsho kwabantu lapha Sithole, not ukuthi kuthiwa yithi lapha. Ungabaphendula sitsho njalo.
Sesikuzwile lathi kusocial media, sesikuzwile. Into ekhona vele abantu abangatsho njalo yiba be-CCC. Ngoba yona i-CCC is becoming a problem to itself. Nga ungavumelani layo ungwezani. Ingathi besikwazi ukuthi kuzani ungathi hayi into azihambe kuhle. Kuyathiwa you are a puppet of the West. So ayisathi akusela mehluko. Ukubiza kwethu vele besihlala sibiza depende ukuthi kume ngani. Kodwa inkalakatha yento ngeyokuthini, if a client brings a good case in our view, isibona ukuthi kuqakathekile ukuthi siyibambe, sisayibamba. Unless and until ahambe ayihlala phansi la yena lowo baba, bakwazi ukuthi imali lezi zivela ngoba yena orepresenta laye elinye ihlangothi le-CCC. Bengenzi ungani yena ngumuntu ovele ezihlahleni, bona yibo asebengavele ezihlahleni ngoba i-CCC nguye.
Hayi,
is representing as the secretary of ACCC. So iZANU-PF kabambe mbijana kabadile lama problems ngkhaya.
Ye, siyakuzwa kakhulu.
Umthakathi kakho kwamatshelwane, umthakathi ngkhaya.
Umnumzana Ngqobani Sithole, ligqweta likamnumzana Sengezo Chabangu besixoxa laye ekobulawayo. Siphinde sixoxa ngodaba lolu lo mnumzana futhi umlalazi ocelele CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa.
Kusegcekeni ukubana umthakathi kukhona njalo isandla semfene siyabonakala. USengezo siyamazi sonke, ngumuntu esesebenze laye isikhathi eside, ngumuntu kazana nje njengathi ohlupheka njengabantu bonke, ngithi obehlupheka njengabantu bonke baseZimbabwe ehlutshwa ngumnotho. All of a sudden sesibona selamagqwetha amakhulu oriri ababizayo labonqobani sebemela nje nsuku zonke. Kukhona ukuchaya amanzi, siyazi ukubana zikhona imali ezishisiweyo ezisuka kwezinye indawo esingazaziyo.
Kuyini okwenza linakanele ukuthi ungabe lento enjalo?
Njona ngisitsho nje ukuthi uSengezo Chabangu ngumuntu esimaziyo, ebesihlala laye esigabeni, simbona sikhumisana, sicelana ithukela lamasawudo. All of a sudden usengumuntu omkhulu osesenelisa ukubhadala amagqwetha njengabo uriri. Yikho sithi hayi, kukhona nje, kukhona umthakathi.
Ye, ngokukhuluma kwakhe umnumzana Ngqobani Sithole uthi bangeke batsho ukuthi imali yangikhona le abayihlawulwayo ivela ngaphi, ngoba kumele kufihlwe phela, anivele kunje ngabantu bonke.
Ye, njengamagqwetha uSithole uright. Asizake sibone ukuthi igqwetha libhadala imali engaka kumbeni ukutheni, njalo asoze sikubuze. Kodwa siyazi ukubana kukhona amanzi aphehliweyo somewhere.
Ye, manje ungezwa ukuthiwa uSengezo ulayo imali yangikhona-ke baba Mlalazi, inxa ulayo phela.
Hayi, ngiyabheja uSengezo imali leyo kalayo. Nxa elayo uyabe ithethe ngapi, ngoba uSengezo ngumuntu layo ozihambelayo emgwaqweni njengenenge elingaqhathwanga. USengezo kaqhathwanga noma kuphi, akala mali.
Ye, inxa yokulazwa inkomo phela, inxa lamadonko santonkana lapha lalapha.
njengobana ngisitsho usengezo ngumuntu esimaziyo esiphila la esigabeni uma eledonki uyabe eledonki ezimbili elenkomo elenkomo la ezimbili njengomuntu wonke imali yokubhadala amagqwetha njengabo uriri uyabe eyithethe ngapi ngoba phela ungeke uthengisa amadonki amabili bese uyahlawulela uriri so khona okungahambi kahle
umnumzana Fortune Mlalazi ukucelela CCC elisekela umnumzana Nelson Chamisa besixoxa laye eseJohannesburg kwele South Africa Ikansili yezomvikela kunhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele United Nations Security Council ilakho ukuvota kusivumelwano sokuthi kumiswe impi ephakathi kwele Israel leHamas ukuze kuphathiswe uZulu osahlengeni eGaza. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umphathintambo wezomvikela weMelika uMnumzana Lloyd Austin esithekelela kwele Israel uyaxoxa ngokuvikelwa kwabantu kanye lokuthi ele Israel libeke phansi izikhali eGaza. Istudio 7 ixoxe ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi wayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Impi leyana ukuziphela isozicedwe umbobo ayisozithodwe ngama-missile kodwa izaqedwa ikhumisa so-ke khona kosakusenzakala kuyasijabulisa kakhulu kuyatshengisa ukuthi okuyiso kuphemba umlilo omuhle okuthi amathuba asephezulu ukuthi impi leyana isiyokucina ngoba siyakubona ngokuzokwenzakale kube yindlela yokuthi kukhulumiswane so nethemba kungenzakala kodwa kungakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizibayo yakubona sokusondele khonokho so-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo aziqhubeke nala mazwe alamandla lawo angenele ancedi ukuthi lezi ngaza zombili ezilwayo ama-israyeli labona abe amazi ama-palestine abe amazi kufike nje ekucineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezi ezingenzonakalayo so-ke mbona wathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kufi property ne-economy iyahlupha kube le nto zama-recessions zithole nye into zingasahambi ezinye into zidura impilo sisiba nzima ngenxa yempi so ukuma kwento ukuthi ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono
singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha
yes impi yama-palestina lama-israel ezolenje okusitsho yinto endala kakhulu iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi phose empinzweni zaba khona nengxenye yaba ngesimbi esiphezulu kakhulu ngokunandela okwenzakele and leqiniso lokuthi ngaso kungaso kuqiniswa kanje bayananisele ukuthi into ayincedisi engxenye impahle esukuthi ukuthi isivumelwano fane sibe khona esokuthi kuba lokho kuthiwa compromise and give and take kuthiwa kumele athi phela namhlanje sibasebenza kanje ma kulalokhu sizenza nalokhu uzenza impilo esingasabi khona kodwa singathi ngesikhathi esingakanani wavele into ekhiswa nasibuhlungu yabo ngokungacaca abantu asebenzi nasenze isivumelwano kube nezinto ezibhala abantu isivumelwano ezenza ukuthi impilo ezele ingasabi khona kodwa lanxabe bona ngathi kulokuxabana bafuna ukuba kube nendlela yokuthi kube le munye umuntu amlanguzo ozabe kutshela ukuthi hayi sona kule nto enje kukhulunyiswane bangavumele ukuze kugcine kuqalisa impi kuinkankulu kakhulunyiswane so futhi thina into esifuna ibe khona impilo inakokuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli kuze ngasingahlani le mpilo eyifuthi
umnumzana Ambrose Sibindi wayekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa lo Tabuka Ncube weStudio 7 ekobulawayo singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele Russia ezinhlanu ebezihlasela izolo lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters isizalwane sakwele South Africa esathunjwa ngamarecatsha kule mali ngomnyaka ka-2017 sesikhululwe umnumzana Gecko van der Venter wathunjwa kwele Libya lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters wezempila kahle sixoxa losikhuchamfundo solwayo ngwenya ngokungendleki kahle kwabantwana ngesikhathi leZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo.
Malnutrition ikuthi umntwana abantwana ikakhulu aba under 5 abangakafiki iminyaka emihlanu baya bengazuzi okuthiwa yi-balanced diet, be imizimba yabo ibisisehluleka ukuthi ikhule kuhle. Yikho le i-balanced diet yabe mele ukuthi ibe nama-carbohydrates, nama-protein, nama-vitamin, nama-fats. Kodwa ngesikhathi sendlala uzathola ukuthi abantwana baphonga uphi ithukela iporiji yethukela. Lokhu kuyingozi ebantwaneni. Abantwana lana basakhuli kuhle, sebebanjwa la ngemikhuhlane enjengabo-TB.
Ye, singathi khonoko ke kunganqabelwa njani njengoba sikwazi ukuthi kule ndlala kangaka.
Omama kube bekhangela ukuthi nxa besipha abantwana ukudla kwakhona kulakhona okho engikhulumileyo ukuthi ukudla kwakhona kulama-carbohydrates njengokuthi kule sithwala kuphinde kufakwe inyama kumbe ifish, kufakwe ama-vegetables, kufakwe uchako, kufakwe kungaze labo-peanut butter, kungaze kwaba lo umntwana ephiwe iporridge nje enjalo every day.
Ye, kodwa ngesikhathi sokuswela abazali abakutholi khonokho pho kumele benzeni?
Kumele basebenze gadalala ukuthi ngoba impilo zabantwana ziyabe zizawonakala ngoba ima-nutrition umntwana engaba lekwashioka kumbe i-marasmus uyayenesuthi asichiye umphefumulo wakhe emhlabeni. Yikho into eqakathekile abadala besebenze gadalala loba kulanjwa kunjalo uzathola ukuthi nxa kule nyama inyama lana ingaze yaphiwa ubaba abantwana bephiwa umsobho, hhayi kumele baphiwe inyama labo kwenza ukuthi bazuze ama-protein. Lokuchako khona lokho becazulele labo-peanut butter. I-peanut butter kakhulu, iporishe le-peanut butter iyanceda kakhulu. Yikho ngiyabona oyigabha kwe-peanut butter kungakusoze kudure kangako kungaze kwafakwa ithukela yodwa eporijini.
Asithi ke umama usekhaya eGwanda kumbe khona ngale ke eLupane njalo uyaswela, kumele enzeni?
Kubana kunje emhlabeni abantu imuli ngemuli, abantu sisemadrobheni abanye basemazweni eMelika ngaphi ngaphi. Kumele sibone ukuthi siyancedisana nje bantu bakithi, sifake izandla zonke la makhanda ndawo yinye sincedisane. Umama nxa eswela laye uyakhuluma labantu abasesigabeni sakhe ukuthi hayi umntwana lapha kulento embi kangaka, nginethemba ukuthi kulabantu abangamnceda esigabeni. Umphuchako nje lokumphi amazambane ukuthi ayenze idobi leli engikhulume ngalo.
Ye, kodwa kulabanye abale izinto ezinjengamachimbi, indumba lokunye akusebenzi khonokho ke njengaloko kuthiwa ngama-substitutes ngesilungu?
Hayi, kuyasebenza kakhulu. Amacimbi-ke yiwo ale protein engcono kakhulu. Inhlanganiso ezinjengabo-WHO, i-World Health Organization, bayazama ukuthi bathi ukuthi abantu bepha abantwana labadala amacimbi. Akukhanya ayanceda kakhulu endabeni ze-nutrition lezi, lokuvikela i-malnutrition ebantwaneni.
Ngaphandle kwamacimbi emakhaya khona ngale kumbe ngithi emaphandleni, akukho okunye abantu abangathi begcine besila ngakho besipa abantu babo?
Kule nhlanzi behambe ethi inhlanzi, uchako besengichako, konke kwembuzi, ichago lembuzi lenkomo, konke kuyanceda khona lokhu.
Ye, into ezinjengenyosi lokunye-ke akudliwa lokho kumbe khona kumi njani?
Hayi, kuyadliwa kodwa-ke kuyabe kule thukela. Anti uyabona ukuthi ungafaka ithukela kakhulu ufakelalalokhu isithwala iporiji le susokusenza i-malnutrition ako-balanced kana lokho, kodwa kabo kungeke kuvikele i-malnutrition.
Ikakhulu ubatshela lapho ukuthi abanganika abantwana isithwala bevube ngamanzi.
Hayi, lapho isithwala kumbe iporiji nje efakwe ithukela hayi ayivikeli i-malnutrition. Umntwana uyabe esuthi, wena ubona ingane usuthi, kodwa kungasiwo balanced diet. Yiko ukwenza ukuthi abaningi bebele kwashuga.
Ye, phose lokugcina sikhuca mfundo ngwenye.
Sinanzelele kakhulu ama-under 5 njengoba lo nyaka siyabona ingane kuzaba le ndlala enkulu. Yibo abantu angathwala nzima nge-malnutrition.
Lo ngusikhuca mfundo osolwayo ngwenya osebenza eMpilo Hospital lapha bekhuluma le Studio 7 ezimele. Omanje sesikusigaba sokubingelelana.
My igama lami kuthiwa yenzwa uSlingi wesezinhlala yekhezi ngicekubingelela umama wami usekhaya eshurugwini phinde ngibingelela wantwana wami abasekwekwe ubetisele upatrick upatricia uprudence ulaston lomalume wami useshurugwini lobabami useharare nabangani wami engihlala nabo khonapha yekhezi ngithi linjani lonke lezihlobo zami zonke ezinye ngingaziqambanga amabiso
ye sekunjalo sekunjalo kustudio 7 ngiyabonga kakhulu sengikhona futhi igama nguzibusiso ndlovu dabuka lapho entshela nyimba ngithanda ukubulisa umalumami lapho oyendele kokhulu sambana lapho engakhulela khona onguye umalumami owangikhulisayo ngithi khule lapho malumami khuluze ukhokhoshe kuye mbulise futhi lo mama ebulawayo ephumula south nabanawo abami lapho kuye mbulise no-anti wami osedk ongumisi lapho e-dk primary edongodongo phela mbulise nosisi wami oselupane mbulise nomunye usisi wami ulipoyisa lapho edrobheni nendoda yakho udube ngithi linjani lapho ngiyabonga igama nguzibusiso ndlovu
sakubona msakazi ngethemba ndithola lingabaphilileyo thanda ukungelela imoto yonke yastudio 7 abasakazi nabalandeli igama elmonimoni matyelela ngisevictoria falls thanda ukubingelela odadewethu emzala nabo umama mabebe usisimiriam wase-cape town obulawayo urejoyce wasesithandiwe nabanye abafowethu abahlala kobulawayo thanda ukubingelela le moto yabo matyelela awaselupane endaweni yase kumede emlamuli ngithanda ubingelela lemoli yonke yakobebe nezalaneni evictoria falls mbiyela inkosikazi wami labantwana labonke abangazile badlala isabatha lonke ejikelele emhlabani yabo
esalekwanami ngithanda ukubingelela lokubonga kungamukela ustudio 7 igama lami ngukristi moyo ngikhuluma ngisendaweni yasegoli ngithanda ukubungelela ingane yami ubekuthemba engayigcina ngo-2020 ngezizathu ezithile usendaweni yasemgusa egoldfield ihlala nokhulu wakhe usamehlulusha drak isibala ngithanda ukuthi umniko lo ungafika engane yami ngoba ngikhona ukuxhumana nayo ubabakhe washadoma umfazi ngezizathu ezithile usomambuza ngengane yami abathandi ukungitshela ngayo so bengicela ilayezelo yekhisi ngicela ukuyibona ingane ukuthi ngiyayithanda ihlale yazi ukuthi ngiyayithanda imidla hleli ngicabanga imidla ngamalanga.
Siyabonga kakhulu kubo bonke labo basithumezele imilayezelo yabo abafisa ukungena kuhlelo lolu lokubingelelana nasinombolo +1 202 394 4872 nzayiphinda njalo +1 202 394 4872
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington. Ulive Talk namhla sixoxa ngokhetho lwama-by-elections oluza kuqhutshwa ngohlolanja ngomnyaka ozayo ulandele ukuphanyekwa kwamaphepha abazancintisa kukhetho lolu udalele nomination court namuhla. Singakagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje wothi sibone bezikhokhela waphoshiswa ngumnumzana Sengozo Cabanga ukudala lephalamende emele isigaba sephelandaba Jabalala usephanye kwamaphepha akhe enomination court ekubandla le-CCC. Sigqiba lapha-ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngumthombo sithembayo uKip Stube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.